Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje umnomzana Sengeso Chabangu uthi abazancintisa bemele ibandla leCCC bazakheza amaphepha abo emthethwandaba we nomination court kusasa.
So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okontestayo uyafayila. Sasesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele. Ichayinyovane strategy kasisebenzi.
Kodwa umnumzana ibandla le-CCC ligcizelela ukuthi alingeni kulolu khetho.
I-by-election leyi ayikho emthethweni, akufuzanga ibe isenziwa. Ama-recourse ayenziwayo akho emthethweni. Konke okuphuma ekhotho asiwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye lakhe.
Siza kuzwa impumela yomdlalo edlalwe lamuhla kwisigaba seKhasileleka Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangu, uthi abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bemele i-CCC bazakhweza amaphepha abo emthethwandaba we-nomination court kusasa phambilini kokhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba ophakemeyo izolo esokuthi amanye amalunga ebandla le-CCC awe Senate ePhalamende lamakhansela yaxotshwe ngumnumzana Chabangu ngempela asephelelwe ngumsebenzi. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu ngala mvumo yokwenza lokho, kodwa yena uthi umthethwandaba usumphile imvumo njengoba abamphikisayo behlulekile ukuchaza izizathu eziqinileyo zokuthi kangeke akwenza lokho. Abanye abalungiselela lolu khetho abathi bazancintisa bagoqela ibandla lezanu PF, izaphu lamanye aphikisayo. Umnumzana Chabangu uthi uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa luzavezwa kusasa, njalo labo abazehluleka ukukhweza amaphepha abo bazakwenze njalo ngolwesibili ekuseni.
Iway forward sikhangelele ukuthi siyangena kulono lukhetho kusasa amakhandidate ethu ayabefayela ezek. Afuna ukuthi amakhandidate ethu ayagcine efayela ngomhla ka-7 bekuza. So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okontestayo uyafayela ama-papers akhe, they are in order. So sesingena ngegedi, sesingena sesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele. Ichayinyovane strategy kasisebenzi, sakuzama lokhu sokwehlulekile.
Yibaphi labo abazancintisa?
Iyona leyana okuthiwa yabusa yabusa eyayikhetha ama-candidates eyayisipisela emuva ngesikhathi ngemuva kwesikhathi sabomzilikazi. Kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu, kodwa la ezi ziklivi zakhipha bonaba abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni. So sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu, kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo. Kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo. Okuqakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli. So yiyo esizayisebenzisa. Number one yibo siyabathatha sibafake. Nxa number one ingakwanisi siyadinga number two, nxa number two ingakwanisi siyadinga number three. Ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyachaya intambo. Kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolesibili. nendlela esazivula ngayo.
Bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo. Ngeke ngezwa ukukhuluma ngomunye weBytebridge ukuthi kasafuni ukulandela izinqumo zeCCC. Bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa.
Asikabi nenkinga lo muntu othi kagwanisi abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo inomination fees abanye kabalazo siyadinga kuzakhamizi siyadinga kuma-churches siyadinga kuma-organizations atshiyeneyo ngani ngoba ibandla kalela mali kudiaspora ukuthi basincedise bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani bancediseke ama kuma nomination fees kakhulu kuma members of parliament nakuma PR yikho kufunakala khona indleko zemali ukubana babe ba register amabizo abo as ama candidates bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis yokuthi babe ngama profession and they have moved on ngoba politics ICO ndlela abadinga ngayo ukuphila kodwa akambalwa enxa kungaba le one kuphela kobulawayo esengingayizwa so kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena kuspace yonale abantu bebevalelwe phandle inkantolo isibavulele ukuthi nansi ihofisi kanobhala jikelele akula akudingakali imali ukuthi uze unginike mina ukuthi wena uzuye ngena ukube yicandidate akudingakali nxa ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzongene kuposition nxa ungumama uya we encourage you siyabafuna omama siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungalali mali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi nginobhala jikelele webandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ukuze sizwe ukuthi ibandla lakhe lithini ngalolu daba kanye lesinqumo sesadaka.
Thina ngeke sikhulume ngoThabanga, uThabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC asimaza sibani laye sikwazi ukuthi ZANU-PF yiyo ebangela ingcuba evanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election lina liyiphatha njani?
By election leyi ayikho emthethweni angifuzanga ibe isenziwa yisho isinqumo esisikhulumelethu ukuthi hhayi ama-records la ayenziwayo atho emthethweni konke okuphuma ekhota siwo umthetho wezimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono kajikelele wezulu wezimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi bamele izigaba zabo edale le-parliament.
Njengoba sekwenzakele yiwaphi amanyathelo eliza wathatha njengebandla lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye angikhona ngeke siwakhulume, amanye angikhona ngeke siwakhulume vele ku-27 kuzulu wonke ngoba labo phela bayabelalela bezandla. Kuningi esikwenzayo esizakwenza bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezinziwe ezinkemthethweni zimiswe zimiswe namuhla zimiswe forever ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC-ke ibona ngani singayigijimeli phambili kakhulu, asimeni sibone ukuthi izithunywa ze-SADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni zizohlangana lomkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo eseHarare.
The Voice of America, VOA.
Amapholisa athi ayafakaza ukuthi kube lesehlakalo lapho okudutshuleyo ocatshangelwa ukuthi sigelekeqe umnumzana Sam Mutsuri okwenzakale izolo e-Unit A eseke eChitungwiza. Lokhu kulandela isinye isehlakalo eSouthern lapho obetshayela imota ye-Toyota Hilux omiswe yizigelekeqe ebezihlomile bamkhombela ngombhobho bamtshontshela imali yakhe lezinye impahla. Amapholisa athi enelisile ukubamba abanye kodwa asadingisisa abaphunyukileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken wethekelele idolobho leWest Bank eRamala lapho kulamabutho e-Israel lamuhla, lapho ahlangane khona lo Mahamad Abbas okhokhela iPalestinian Authority. Uhambo lolu obelungakhangelelwanga lwandulela olwayizolo labakhokheli bama-Arab e-Aman eJordan. Ukhangelelwe ukufika eTurkey ele Israelithi selokhe kwaqhamuka impili ngenyanga edluleyo phakathi kwalo leHamas selabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu i-2500. Ngeselithe kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Owangusenziwe manje, sicina masiko
sicina masiko. Amasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siphoxa nesikhumbuzo sabajabalala eGadade belisana labamhlophe. Silomnumzana seMabhena obekhona ngale emcimbini lo njalo oyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyawamukela kuhlelo baMabhena.
Mahlabe Zulu, ngiyabingelela Thwakazi omuhle. Njengoba sisazi izolo bekuwusuku olukhulu ngempela kwomthwakazi, lapho ebesikhumbula khona ukutshabalala kwesizwe somthwakazi ngo-1893 wendlebe zikhanya ilanga abahlasela ngesikhathi inkosi uLobhengula ibusa kwelakithi komthwakazi, abaqhamuka bevelela ngasempumalanga bafika ke bahlabana kabuhlungu kanzima kabi ngoba bona babephethe isigwagwagwa phela, ikanti amabutho akithi wona ayephethe kuphela imkhonto lamahawu lamawisa. Kodwa ke balwa ngobuqhawe obukhulu amaqhawe akithi eGadade esikubiza namhlanje sithi eGadade Berkeley Fields, lapho kule memorial site yakhona. Kulawo magceke kwasala obabamkhulu abanengi, kwasala amabutho amanengi, kwasala ibutho lembizo eliyilo esingathi namhlanje singathi yi-commando battalion eyayikhokhelwa ngumshana uNdindi Kuyasa uKhumalo. Kwasala ibutho lensukamini elalikhokhelwa ngumanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lehlathi lalwela lingaphansi kwenduna umanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lengubo lapho elalikhokhelwa ngufusi Khanye. Lamanye amabutho amanenginengi asala kuleyo ndawo ebevikela isizwe sakithi ukuthi singachabalali, okwakugoqela amabutho ayebuthiwe amavevane inqobo ingubo. Basala ke kuleyo ndawo kulawo magceke.
Singathi ke kwenzakaleni izolo Mabhena khona ngale ke eGadade?
Ekufikeni kwethu ke emagcekeni aseGadade izolo kube kuhle impela ukuze sikhumbuzane ukuthi ilizwe leli elomthwakazi mhlali chabalala kwakwenze njani, kwakuhamba njani. Kube usuku olukhulu ngoba mangithatha ukuqathanisa la ngonyaka odlule abantu bebebanengi ngempela, njalo abantu sebeyawusabela umkhosi waseGadade. Sibonge kumhlahlo wesizwe oholwa ngamadoda afanana nabo Greta Vodloza Sibanda ababekhona, njalo kuyibo abayenza show ukuthi lolu hlelo luyanjani, luyahamba ngokuqonda langokuhleleka. Sibonge kumabutho esizwe somthwakazi abekhona, njalo sibonge kakhulu kulawo abevelele ngaphetsheya kwengulu kudela azinze eSouth Africa ngoba bebezile ngobunengi babo. Njalo sibonge kakhulu esikuthandileyo kakhulu ngeGadade especially lonyaka yikuthi izingane ezincane zesikolweni zize ngobunengi bazo. Siyabonga kubabalisi nabo bonke abazimiseleyo ukuthi bafundise umlando bawudlulisele kuzingane zethu ukuze sizazi ukuthi zingobani, ziqhamukaphi, zisukaphi njalo ziyaphi. Zifundile kabanzi izingane zakithi ezizadlulisa lowo mlando kuzizukulwane ezizayo njalo futhi. Ngoba sifunde okunengi lapho esihambe khona kumemorial site lapho okubekwe khona lawo amabutho abelungu abayibo ababengabahlukumezi bezama ukuzothatha ilizwe lethu oba babamkhulu abenelisa ukuthi bahlasele baze bayobamba isigwagwagwa ngesandla bavale umlomo wesigwagwagwa ukuphuma khona inkafu inhlamvu zakhona ezazikhafula ukufa bavale ngebhetshi kuleyo ndawo kodwa ngeshwa kwasekuse ngathi kwasekulethi kakhulu ngoba phela abesenelisanga ukuthi kuvikeleke isizwe sakithi sabona njalo nalapho abo babamkhulu abangcwajwa khona esingathi ngama mass graves emahlabezulu kuyadingakala ukuthi indawo yasegadadi ivuselelwe njalo uhulumende wakithi njengoba ethi indawo yamagugu ivuke nama tourists all over the world babuye babeyazi bayibone babekwazi ukuthi le ndawo ilomlando omkhulu wesizwe sakithi somthwakazi ngiyabonga mahlabezulu
hayi yesu kudiwa lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje besilomnumzana semabhena ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni njalo ngeviki ezayo Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe sithuke
la sicina masiko
ngesizwe ezokhololo esiKristu
lamukela kuhlelo uvuselela umoya igama nguntungamile inkomo namhlanje silomfundisi uSenisfanda ngiyakwamukela mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba sihlangene sonke sisaphila njalo uNkulunkulu esinike impilo kulolu hlelo namhlanje
kusiphatheleni namhlanje
Ngifuna ukubala kuGenesis chapter 3 iverse ka 8 ithi yona indoda lomkayo basebesizwa umsindo kaThixo uNkulunkulu ehamba esivandeni ilanga selithambene basebemcatshela uThixo uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande kodwa uThixo uNkulunkulu wayimemeza indoda wathi ungaphi kuthi ukuthi lokhu kungaba into esimangalisayo ukuba uNkulunkulu umnini amandla wonke okwaziyo isiphetho sento lento ingaqalisi njalo esikwazi ukuba yena uNkulunkulu ugcwalisa umhlaba wonke ugcwalisa umkhathi wonke njalo akulanto engafihleka kuye uNkulunkulu uDavid anxa ekhuluma kumakhulu uthi yena kambe mina ngingacatsha ngapi ngiye ngacatsha kuwe ngaze ngiye emathuneni wena uyambona ngingaze ngiye cacha ngapi uyambona njalo uDavid yakhuluma ukuthi wena awuvele ungazi ngiseselanga ngaphakathi kwesisu sikamamami ngakho uNkulunkulu kuyasimangalisa lapho ukuthi uNkulunkulu nxa edinga abantu ukuthi ungaphi edinga uAdam loEve lokhu kwenzakala sebewonile sebephule umthetho kaNkulunkulu manje namhlanje iningi lethu limcatshele uNkulunkulu kumbe sibona ngani simcatshele uNkulunkulu abanye bethu sicatshele uNkulunkulu loba khona phakathi kwamabandla siyabe siphakathi kwebandla kodwa kuyindlela yokucatshela uNkulunkulu sifanana njengendibilishi leya edingwa ngomunye tawalahlekelwa imali endlini wathanyela indlu yonke eyidingayo naleyo eyodwa abanye silahleka siphakathi kwendlu kaThixo uThixo uyasidinga phakathi kwendlu yakhe singabe siphakathi kwamakhwaya singabe siphakathi kokwenza imisebenzi ehlukeneyo ebandleni lakhe kodwa uThixo lokho ebuze esithi ungaphi bakhona njalo abanye abalahleka phandle kwebandla umuntu ulahlekile ezintweni zakhe azenzayo ususebenzisa izinto zenzayo ukuzivikela ukucatshela uNkulunkulu njengendlela uAdam noEva abecatshe ngemva kwesihlahla uThixo lokho la ikudinge sithi ungaphi bakhona abanesicatsha ngemfundo singazi ukuba imfundo yethu lalo ofunda ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni imfundo yakhe injengethonsi phakathi kolwandle nxa sikhangela imfundo ulwazi lukaNkulunkulu kuyize nje siyakwazi njalo ukuba abanye singacatshwa ngenotho yethu kodwa la ilizwi likaNkulunkulu lithi kambe yena uThixo njengoye umnikazi wezifuyo zonke umnikazi wegolide lonke umnikazi wediamond yonke inotho yethu ayisolutho phambi kukaNkulunkulu njalo siyakwazi ukuba abhala khonapha ebhayibhilini siyahlangana layo uPawulu esithi bacebise labo abanothileyo ukuba inotho yabo ibisebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa njalo ke bengayithembi bathembe uJehova ngakho-ke uNkulunkulu uyakudinga uyabuza ukuthi ungaphi ngumbuzo omkhulu kakhulu uNkulunkulu alawo namhlanje kithi sonke silaleleyo lalapho esilalele sikhona ngoba kwasithi kule lizwi kule phimbo likaJehova elikudingayo ukuba ungaphi indaba uNkulunkulu ekudinga. UNkulunkulu uyakudinga namhlanje ukuthi ungathi ngokuya kuthanda.
Akuyiphethe mfundisi.
Singathandaza. Baba senthandazela bonke abavula inhliziyo zabo ukuba ungene ubuse ube inkosi nomsindisi. Namhlanje uyamemeza ukuthi ungaphi ebantwini abayehlukeneyo. Kulabo uNkulunkulu abavula inhliziyo zabo, ngiyathandaza ukuzongena ubuse ube inkosi nomsindisi. Nkulunkulu wami, bavula inhliziyo yabantu bakho, busa ingqondo zabo, busa inhliziyo zabo, busa ukwenza into yabo yonke. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Mlalelo wami, ngiyathandazela umthandazo lawe ngemva kwami. Ngiyathandaza ukuba inkosi ikusize. Dinga iBhayibheli, dinga ibandla elithumayela ivangeli, uyengena khona ukhule. Inkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile ke sizwe ke ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Nehemiah Moyo, ukansela weBrunaberg ongomunye wabasakhulayo abasanda kungena kwezombusazwe. Umnumzana Moyo ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bazinikele ekusebenzeleni lekuthuthukiseni indawo abavela kizo.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika 17. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi, ngifuna bengithume njengakhona lokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala bangithume ezikhalezweni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhulayo omncane. Ngiyebacelele ekhansilini ukuthi hayi, abadala beBrunaberg bathi bakhala ngalokho. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanami.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazwe uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukansela?
Into engenza ukuthi ngizibone ngena kwezombusazwe ipolitiki ngithande ngisasemncane, ngisabukela nje khonaphana sibona kusalabo Tsvangirai ngisasesikolweni lawo Robert Mugabe kwanginika umdladla wokuthi lami nginesifiso sokuthi ngelinilanga ngizibona ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami ward 7 eBrunaberg.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kula tshintsho awaboni utshintsho luba khona le phathi eloku ikhona yahlala injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathini esiningi intsha ayithole ingakhini cause uzabe ethi noma singaze sivote kuyafana vele, kuzabe kuloku kungatshintshi lutho. Sasa sibe sihlupheka siyegoli. So sikhanya ukuthi ngelinye ilanga lathi sike sizibonayo eZimbabwe lathi kuba lotshintsho ama-youth layo ethole imisebenzi, siyasebenza khonapha koBulawayo nge-weekend bebuya bezobona imuli zabo. Kathesi nje ngingakhuluma nje kathesi ngananzelela into esizisibuhlungu ukuthi abantu abatsha baphelele egoli, kuthola intsha encane ibuya khona luthola bedutshuliwe, abanye bekwaziwe.
Sikhangela lapha ukhetho olwedluleyo, iziphi izinto ongathi uhlangane lazo ebezinzima?
Ubunzima besilabo njengabantu abatsha singakhangela njengephathethi ibingelayo imali yokuthi sikhankase.
Kuyini okhangelela ukuthi ube ukwenza okweminyaka emihlanu elandelayo?
Endaweni yethu kulobunzima bamanzi. Sikhangelela ukuthi indawo yethu le problem yamanzi kanti ukuthi silungise indaba yamanzi kakhulu endaweni yakithi, because indawo yakithi ilo ayinazulu. So sikhani ukuthi uma singathola usizo from i-government esiyabe sinayo naleyo sicelela abantu amanzi because abantu abaningi kathesi bakha amanzi endaweni ezikatshana imigodi yangkhona elamanzi futhi uhamba about maybe uthole ukuthi usuka emzini siya about 1 kilometers or 2 kilometers or more kusuka ekhaya siya elanda amanzi. So okuyinto ehlukumeza abantu abanye sebekhulile abalabantwana abantwana abaningi baseGoli because esayithi ndethu ngapha intsha iningi isuke ibalekele yeGoli because ayithembi ukuthi ngapha kulamadlelo angabanjani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo mnumzana neMaya Moyo ongukhansela eBrunaberg. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo wadlalela amaqembu abalisa iLevant Rovers, iHighlanders, leBulawayo City, uBenson Phiri. Uxoxa nentatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji ngomsebenzi wakhe.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba umqeqeqeshi weqembu lebantu lePats elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlala phansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu leAxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Yafunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was yes was something sibili iyangkhulu sayibhori and I'm very thankful to the likes of Gift Lomsini and Thembe Dlovu did I do into sibili enkulu kakhulu for me eborensi lamenzama ukuthi ngilani ngiqhubele phambili abafaneli bathi.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 esele minyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola
esikolo. Mina very bora angeke ngithi ngadlala ibhola esikolo ngo-primary school ngadlala ngadlala ibhola sengo-grade 6 then secondary school injury high ngahamba ngadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengo-form 4 apho kudlala utournament oyi-1 but then kunikhona abantu babelitshona ukuthi ah phela ibhola kuibhola kukhulu but kunikhona i-challenge khona mebhendlini bona abazali babestreeting into zebhola ukuthi hayi bhora hayi ifunda esikolo awubali amabhuku njani njani.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu lezimu lePats okuyilo eselisaziwa njengebantu lePats ngemva kokubambana leqembu leBantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu leBantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elaphatheka ngomncintiswano weDallas Cup kwele Melika elalabadlali abaludumo abagoqela uMarvelous Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Hadebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu lezimu lePats lapha adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa ukuthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganyingekho kulistona lokuthi abakuyayo kutournament lamela bazibelele endlini then angisazihlalele endlini I think ngabo 1 emini zosinya fone happy Benson kusomana njengomuntu vele umuntu ongane lolonawo uqase ukudidisa hey awufuna dingo hey njani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela na but the coach ngile bizo lambe kanjani ngingakuzwa so andizwa hayi wena umuzi wakho uzokubizisa ukugijima kwamuzi ntsimpakishi kitchen wagram siyahlalela ngizokubika i-team abathiwa Benson yadlala ngandlala center because I remember that was the time owayintroduce kupresto uHighlanders they were very good team abadlala ibhola
ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders. UPhiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leAxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngomnikazi weqembu abantu lePats uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kesizwe impumela yemidlalo edlalwe lamhla usigaba seCastle Premier Soccer League iqembu elihlezi phezu kwengalane emklomelele ngezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyange le-1 emidlalweni obusemalahleni. Limpumela ichiye iqembu leli likhokhela ngemiklomelo yisikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo. Amanye amaqembu alemiklomelo elingane le Dynamos ngabalisa eleManicaland, eleManica Diamonds elihlezi endaweni yesithathu kanye le FC Platinum elisendaweni yelisine. Oliva lelisayo yimi usithandekile Mhlanga.